Uthathe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lakho ukutshisa umzimba angathi uyavimbana kancinyane athwale nzima ukuginya abese oza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehlileka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi lapho-ke kuyabe sekusekugcineni ungabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho-ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esifuya izinja bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwe amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi Nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe iphinde ihlatshwe ileziyisithupha isiyagalolunye kanye lenyanga ezilithumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyaka ngomnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngizihlabise kovethi ngovethi wami ngoyobulala izinto zami ngoye wezelapha ndiphendi ukuthi zihamba njani but kumele uzihlatshe umkhuhlane wakho nonzima ngoba engakuvukela uzohambela nje and it's the right thing to do. Hlaba njengabantwana beni hlaba nezinja hlaba umkhuhlane asilasikhathi sasanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.